wonke ama ebalunga ARI2Z siyaqhubeka phambili sithi asiyi emsebenzini ngokuqala ngosaka 14 ukuze kufike lapha uhulumende angasizwa khona isikhalazo sethu asingezelele imali ekwanisa ukuthenga. Malunga wonke under ARI2Z sesiwatshelile ngendlela eziningi, abanye sesibafonela, abanye sibatshela nge-WhatsApp, abanye sibathumela ama-emails. So ngokubona kwami ngibona ngani umbiko ufikile wonke umuntu oku-ARI2Z plus abanye futhi abangaphandle kwami kwenhlanganiso yethu.
Litshengisela njani ngokungayi emaklasini kumbe ngokuyahlala emaklasini?
Thina kathethi sinase sivele siyaphuma eklasini singayihlala eklasini okakhathi o-form 4 ukuvala abo-form 6 ekubhalisweni imihloliso le yabantwana ebesizihlalela abakwanisa ukuhlala ezindlini bazahlala abakwanisa ukuyahlala kumbe abanye bahlale esitorom kodwa thina ngokukhangelela futhi benenhlanganiso bekuthi abantu vele bengafiki nje benyathele emengcelweni zesikolo.
Kahle kahle elikhala ngakho yikuphi? Lokho kufana labakuqala yini ukungezelelwa iholo mbesekukuningi?
Thina esikukhalelayo kakhulu yukuthi imali yethu sifuna ifana njengokuthi sazinikana lo hulumende ngo-2012 ukuthi imali yethu ibe i-$500. Nayikho esikukhalelayo khona ukuthi imali yethu noma nxa besinika imali yethu ingamafoni kodwa imali yethu ibe ilingana le-$500 le esayivumelana ngo-2012.
Kathembisetshenziswe
i-intermarket bank yelanga lelo mhla sihola. Sisebenza amalanga amaningi kodwa imiholo yethu ayisakwani lutho vele. Noma ungazengena uma usuka ukuya esitolo ufika kunje sokusasa esesikhwelini.
Nxa likhalela umsebenzi lapha kwenzakalani ezikolo, abanye ababalisi abangaphansi kwezinye inhlanganiso babe bekhona?
Kodwa thina njengeisikhalazo lesethu besikhonda ukuthi amathisha onke ngabe ayasukuma ungakhethelekile ukuthi umuntu kuyiphi ingcele yeyinyeni kodwa sisukume sonke thini sikhulume ngelizwe elilodwa ngoba bona yonke into le ibamba wonke umuntu ojikelele ayikhethile ukuthi ubambe umuntu oyi-ARI2Z kumbe oyenye inhlanganiso.